Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngomgqibelo mhla ka 6 izivandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanele abayisebenzisele edizelo ngkhona. Sihlala sisukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela ikhona. So kuyadengisa ukuthi ukuvikeleka ngomgodwana kwenzakele kusegcineni ukuthi kukhona okungenziwanga.
Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngomphefumulo.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially to those animals which are actually nice 2 years when they have 2 years old. Normally they're affected. And they die well, they're actually in good condition. And people really, they don't want to lose that meat. And they tend to keep the meat and they don't report to the veterinary services authorities.
Abantu bacetshiswa ukubana bengadli inkomo eziyabe inyama yenkomo eyabe izifele yodwa ngoba sokulomkhuhlane ohlasela inkomo owe-anthrax obikwaso usabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Izakhamizi zesiqintini seNkayi esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenjiwa igolide owe Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo njengoba sokulusuku lwesithathu behlelwe yingozi le. Lo msebenzi ubikwa uphanjaniswe ukuthi abahlengi abazame ukwehla emgodini izolo baphange baphuma ngoba labo sebebona bengabhekana lenkinga. Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezamalungelo emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo eyeCenter for Natural Resources Governance umnumzana Farai Magu owethekelele lomgodi namhlanje utshele iStudio 7 ukubana akaboni abehlelwe yile ingozi behlengwa masinyana ngoba abahlengi bengelayo imitshina kanye lokonke okuqhuba lomsebenzi wabo ngendlela. Umagu uthi nani labantu abangabe behlelwe ingozi abaphansi emgodini lingabe lisedlula abalishumi lanye elikhulunywayo njengoba izisebenzi zalomgodi zingabe zihlangene labanye abembango kungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Umgodi oweRed Wing ubikwa uphansi kwenkampani eMetallion Gold Zimbabwe umnikazi wayo kulilunga leZANU-PF elimela iMavukuta Fara edalele ePhalamende umnumzana Scott Sakuphanya. Asenelisanga ukuzwa imibono kaSakuphanya ngalolu daba kodwa abenkampani eMetallion Gold Zimbabwe bakhiphe umbiko othi izisebenzi zabo zohlangothi lwabahlengi yibo abaphethe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abalokhu bephansi emgodini. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso eyezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU esigabeni eseWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanye bethu abayisebenzisele edilikelwe ngumgodi. Sihlala sisukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini i-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela ingozi. So kuyatshengisa ukuthi udela ngomgodwana kwendalo kusegcikeni ukuthi ukhona okungenziwanga kuhle okwenza abantu bavumelwa bangena endaweni eyingozi empilweni zabo. So khonoko kuyinto esisusa ubuhlungu kakhulu njengesebenzi.
Isifiso senu lina njengezisebenzi babasibindi ngokumele kwenzakale.
Esifisa ukuthi ngakuyenzakala umthetho ngawo uyasondela ungena. Ukuthi bona abaukhulubana kwendalo yaloo wena kube le ndlela eqakathekileyo ukuthi umthetho ubafumelele ngoba yinto ezikhathaza zaninje. Njalo kunye sibuyela futhi lapho kumayinda. Hlala sixhumane ngamamayinda nalasekhona ukuthi kuba lesipho lokuthi abantu bengeniswa ngenxa yokuthi wonke umuntu ezimbabwe besifisa ukuthi abe ngumuntu ogebhayo naye. Ngabe ekhetha igolide, ngabe egebhayo. Abantu sebesuka basebenzisa indlela ezidlula ezingavunyelwanga ukuthi abantu bangene emgodini bekunedikela emgodi. So iy'mpilo zabantu kuma-ining mananzelela. Kodwa sokuyinto ejwayelekileyo uzakuthi abantu badingule umgodi. Abanye ama-impilo zabo ngenzi kuhle, abanye njalo bayedingile emgodini yakhona. So-ke kusegqeni ukuthi ezimbabwe sokufana indaba ye-mining. Kube nomthetho ocacayo ozavikela isisebenzi ukuthi ungakangeni kumayini akube nalokhu nalokhu kuthi bona abakhangeleyo nabenasa babe leqiniso lokuthi lokho kufakiweyo okuzenza ukuthi impilo yabo zingangeni engozini kuyalandelwa andubana abantu bavumile bana basebenzi kuleyo mayini.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa komgodi lithini kibo?
Ngakutshe ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesi sikhathi. Kodwa sithi ukuthi thina esipele siphila kufanele sihlale sililizi labo la abahambileyo sinanzela ukuthi singavumi kube nelinye futhi ezafana leyo.
So kuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulo mgodi, lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe?
Okukhona yikuthi khona bengukuthi ukuthi iy'ndaba ze-health and safety kufanele ukuthi umuntu angangena emgodini kube lethinga ukuthi umgodi abantu abasoze badilwe ingozi. Kodwa phezu kwalokho futhi kube le ndlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike kuyakuvanya imasinya labo bantu abadile lobo mgodi kube le ndlela kulemisebenzi ezanwayo ukuthi bakhitshwe. Kodwa unganandela kahle sikunazeka ukuthi asilazo indlela zokunceda labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshupho. So-ke naw silandela i-international umhlaba wonke imayini enjalo vele engelazo indlela zokuthi ngabantu bedilikile bahlenge avele akufanela ngisebenza. Kodwa nje bezimbabwe sazi ama-employers ethu abakhathiethu basuka bagidingisa imali kakhulu abalandaba le mpilo zabantu ikhanye abantu abangeni kuphela bayekhupha igolide kumbe nabantu okana bangeni sithela imali impilo abasazikhanyele. Kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eyingozi empilweni zethu. U-employer le labor act futhi iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafaka ingozi yalo kungasebenzela khona sisebenza ungafuni ukusebenza. So-ke singakuthi ngamaplani ukuthi ku-mining sector we are not prepared to rescue abantu in terms of ingozi. Yikho namntu sakuyiyeamthukuphosa ezimbili nelamntu oncediswayo. Kusithi ukuthi lo muntu obengancediswa athola ngalengxa ephila usezehlile ngaphakathi ngenxa ukuthi asathola umoya wokuphefumula kanti ngabe uphangisiwe. Asikwazi ngxa yabantu bengasala bephila emgodini. Kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.
Lo ke bekungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezctu esigabeni ese-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi.
The Voice of America.
Umkhuhlane ohlasele inkomo owe-anthrax ubikwa ususabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Uhulumende uthi usephume lamacebo okumelana lalo mkhuhlane kodwa ingcwethi kwezokulima lokufuya zisithi lokho akusiloqiniso elipheleleyo ngoba kunje engakatholi imithi lamajekiseni ukumelana lalo mkhuhlane ayenela ilizwe lonke. Uthabo kaNcube usethulela lolu daba.
Ngaphandle kwenkomo umkhuhlane we-anthrax ulo ubikwa usuhlasele abantu abangamakhulu aphezu kwamahlanu 518 lokhu uqhamuke nyakenye ngolwezi kodwa kula othe wabulawa yiwo. Uhlangothi lokwelatshwa lokunakekelwa kwezifuyo le-Department of Veterinary Services oluphansi kogatsha lwezokulima lubika ukuba seluthole imibiko ethi sekufe inkomo ezidlula amathathu 36 kusukela ngenyanga edluleyo. Osaphethe isikhundla somqondiso lwaloluhlangothi Dr. Pius Makhaya uthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 518 ababanjwe yilo mkhuhlane elizweni lonke, kodwa akula mibiko yokuthi kulo muntu osebulewe yiwo. Ngakho ke uxwayisa abantu ukuthi bengadli inyama yenkomo ezifele yodwa, ngoba kungazakala ukuthi ingabe ibulewe yi-anthrax loba hatshi.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially those animals which are actually nice 2 years, when they have 2 years old, normally they're affected and they die well, they're actually in good condition, and people really they don't want to lose that meat, and they tend to eat the meat and they don't report to the veterinary services authorities. People are advised not to eat animals known as afadzega, as far as you are, especially these days, because of anthrax in this country.
Uqhubeke uMakhaya ethi kunjele Zimbabwe selithola amajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine evele kweleBotswana engaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 460,000, lanxa ilizwe lidinga isigidi lengxenye 1.6 million kusiya kuzigidi ezimbili 2 million ayiwo angenela ilizwe lonke.
So from the 426,000 doses which we received from Botswana, we are already vaccinating. In Gobe South, we've already vaccinated more than 57,000 cattle to make sure that anthrax in that disease is under control, and we're going to continue vaccinating in all those hotspots. But to effectively control anthrax, Zimbabwe as a country, we need 1.6 to 2 million doses of anthrax. And the doses I've mentioned, they constitute only 21% of our needs.
Udubo lokuhlasela kwe-anthrax kuye ngalesi sikhathi sesizulu eZimbabwe uMakhaya uthi luvelele kwele Zambia.
But as I talk now, there is an outbreak of anthrax in Zambia, which originated from hippos in the Kariba and the Zambezi Basin. And you know, these hippos, they are not Zambian hippos. We share wildlife in Zambia. So it's actually our problem, both Zimbabwe and Zambia.
Lokhu kugciselele ngabohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Health Organization, olwethule imibiko yokuthi sokuqhamuke umkhuhlane we-anthrax emazweni amahlanu awezwekazi le-Afrika abalisa iMalawi, Uganda, Kenya, Zambia kanye leZimbabwe. EleZambia yilo elibikwa lihlaselwe kakhulu ukwedlula wonke lawa mazwe. Umkhuhlane we-anthrax obikwa ulakho ukuthelelana lula ebantwini ngemva kokudla inyama yenkomo eyayibulewe yilo mkhuhlane. Izitshengiselo zalo mkhuhlane ezifuyweni zigoqela ukuqaleka kwenkomo zisifa ngobuningi, lokukhukhumala masinya kwenkomo lapho isifile, lokuguquka kombala wegazi lisiya kwelithanga. Ebantwini lomkhuhlane uziveza ngezilonda eziba khona emzimbeni wonke, kodwa ezelaphekayo ngomuthi wama-antibiotic. Uphenyo oluthe lwenziwa eZimbabwe liveza ukuthi kulenkomo ezingaba ingxenye yesigidi 500,000 ezabulawa ngumkhuhlane owe-anthrax eminyakeni emithathu edluleyo, ezibiza amadola emelika afika izigidi ezilikhulu lengxenye i-$150 million. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingutabo kancube.
Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Ingcweti ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yisimo sokuguquka komkhathi okuletha isigudumezi ese-El Nino okuzadala indlala enkulu okweminyaka emibili ilandelana. UNokuthaba Dlamini owe-Studio 7 usethulela lolu daba esedethe.
Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo we-Studio 7 iveze ukuba abantu abaseziqintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuya ngaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda, usobhuku webhuku lakomadlewudlewu, uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabele avele la kachana iGMB yakusela mavili, siyahawula asikwazi lokuthi siyakuthini phezu kwento zonke sibona lezulu nanti, ha umomo susala asila zulu. Kuvele imihlola kithi asikaze siqala ukulima ngo-December. Sasibe sesilimile ngabo-November. Kodwa lonyaka izulu lakhona ngelenkezo elithiwa ngabadala.
Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini seMantshololozane unkosikazi Paulina Sibanda othi ngesimo sendlala le imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobhaha lasemaphandleni.
Ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama under 5 kuba lobunzima kakhulu labo abadala ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphethe abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okweneleyo abakutholi ngendlela abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga enzile engxatshone enathembe amahewumbo okunye okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili abantu abaningi kutsho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo.
Umongikazi emangweni weMenda unkosikazi Rachel Mholi uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo.
Bazamile abantu bakamlimo ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla. Ngalokho akulalutho, akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu. Yikho esikukhangeleleyo sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho okuphumayo kuyaphuma kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo.
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwo engasagcini manzi okuya ngaphi.
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi, ziyaswela ukudla, zizasicubela kanti libhanga lethu elisiphilisayo. Bhanga lomuntu omnyama inkomo. Angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi. Kunzima. Uhulumende besinxusa sibili ukuthi asiphathise.
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kutshangane zomile kuze kuyebamba elubhane. Umphathintambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weleZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi. Eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathane aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele indingeko zikaZulu wonke elizweni. Ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela amakhehla lezalukazi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Akuneni Maphosa osanda kethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimtha.
Esinga ukukhuthaza kuhulumende ukuthi i-updated curriculum inyo curriculum ekhona iyatsho ukuthi umntwana ikakhulu okuzinga eliphansi ECDA ECDB ukhangelelwe ukuthi afundiswe ngolimi lukamama i-mother tongue. Kwesi kukhangeleleyo and sabe sikhangeleleyo ukuthi i-deployment zikunanzelele khonokho zikuhloniphe njalo ukuthi abantwana ababalisi bahanjiswe sisasale abafundisa izinga eliphansi lika-ECDA ECDB grade 1 nabo grade 2 kuhanjiswe ababalisi abangayenelisa ukuthi bakhulume indima ezikhulunywa kuwona nalawo ma-communities ukuze bafundise kuhle abantwana. So ngile themba lokuthi uhulumende uyakwazi ngoba i-curriculum le yavunyelana ikhuphiselwe loku-update i-curriculum le likhutshwa nguhulumende uyawazi ama-needs nxa kungabe kulabantu abadiploya abantu ngendlela engaqondile kutho ukuthi bayabe bekwazi ukuthi bayalimaza lawo ma-communities angatholanga ababalisi abaqondile.
Zona udaba lolu olokuthi abazofundisa lulezombusazwe yini phakathi ngoba sesizwa abanye bekhala ukuthi kungani kwenziwa ngabomo?
Ngingaze ngakutho ukuthi lilozombusazwe without proper research athi engxenye kungabe kuyi-mixture of several sectors kwesinye isikhathi kuyukuthi engxenye asilabo abantu abayeneleyo especially kuluhlukwangapha kwemathikweni amathibeleleni asebekhona emakolitshini but esikuye sikutshoyo ukuthi uhulumende nga uyakhangela ababalisi bona laba abangakaqhathi ikakhulu abanezindima esizitshoyo lapho abadingakala khona khangele phuse indimi lezi ezinye sibeaziza kuthiwa ngama-minority languages ukuthi ngaba tholakala nxa bekhona abagraduwethayo abangakatholi imisebenzi behanjiswe kulezo ndawo badiploye khona ngane umuntu kahanjiswe endaweni azi khona ukuthi uzenelisa ukuthi afike akhulume ulimi lonalolo olukhunyaya khona ayenelise lokufisa abantwana ukuze abantwana bathole ivalu from the teacher. Ngibona ngale ngxenye nxa singahlala phansi sibe le indaba eqondileyo probably a proper ASD education i-board ethile i-education yenza board ikuhlolisise khona okuyikukhangela ukuthi kungabe ama-sectors bani ayenze size sifike esigabeni sokuthi abatholakali ababalisi abakhuluma indibi ezikhona lapho esigabeni abadiploye khona kungapho se kusinike a clearer picture. Okwakathesi ngingazake ngigijibe ngi-conclude ngithi kungaba kuyi-politics nokungaba kuyini kuyadingakala ukuthi sibe lokuhlolisisa lokudingisisa siphume lokubambekayo ama-fact angasinika sithibele indaba angasinika sithi chart the way forward ukuze siyenqabele lolo dubo silenqabele leyo problem ingaze yabakhona ngaso siya phambili.
Yona imbangela yokuthi abantwana bezigaba zemandebeleni bengayenzi kuhle nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kungaba kubangelwa yini?
Njengoba ngisitsho ukuthi ngakalayo ukuthi sibe lokuhlolisisa okukhulu sikudingisise sikubonisele sonke siyilizwe sibone ukuthi okungabe kusenza ukuthi abantwana bengaphumeleli kwezinye zezifundo lezi kuyini ngoba angithandi ukuthi sispeculate. Ama-political leaders balakho labo bayakwazi ngethemba balakho ukuthi bakuhlolisise kuhle njengoba beyibo abakhethwe yizigaba nxa bengabe be-interacta lama-electorate endaweni zabo lapho abakhethwe khona balakho ukuthi bakuthole ukuthi kungani singenabo abantu abayelungileyo kumbe silabo so umbono wami uthi khona ngibona ngani kungcono ukuthi sikudingisise kuhle kuhle njengelizwe njenge-regions ama-regions affected sisebenza ndawonye laba bonke abale-interest in education ne-interest in development elizweleni lehlangothi langapha emandebeleni ukuze siphume le-solution eqondineyo engelakuspeculata engelama-blame games but i-solution ezasipha ukuthi udiwo lolu liqede labo abantwana bathole okufaneleyo ngendlela eqondileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimta ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 owe Voice of America sisakaza sise Washington DC.
The Voice of America, VOA.
Uhlelo abaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo wezokholo owe gospel uSabelo Mabhena. Yena ke wazibiza ngokuthi uMabhena kuphela kwezomculo. UMabhena udabuka eLowakwelo kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalatha lakhe elitsha.
Ekhombo sanibona nisizwe sakithi ezokucula ngiziqale ngisesemncane kakhulu ngisesikolo bengicula lasechurch kuma-groups njechurch ukuya-record e-studio ngiqala ngo-2009 lenye igroup yesabatheni okuthiwa isimelo. After lapho ukuphuma kwami esabatheni kulapho engahlangana khona lo Wilson Dlamini, Wilson obecula lo Dokotela. Lapho esaqala khona ukwenza i-album 2017 album ethi Jehova Uyaphendula, kwathi ngo-2020 senza futhi i-album yesibili ngilo Wilson, kwase kuthi ngo-2021 kulapho engenza khona yami i-album sengingedwa ethi Izinyembezi. 2022 ngenza elandelayo ethi Uyangazi. 2023 ngenza elandelayo futhi ethi Konke Kulesikhathi Sakho.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala eSouth Africa kunumber ezithi 073-189-3191 073-189-3191 iseSouth Africa. Njalo umculo wami uyatholakala kakhulu kuma-digital platforms onke. Ku-YouTube ungangena uthi Esmabena, Konke Kulesikhathi Sakho uyayithola. Esmabena Uyangazi uyayithola. Esmabena Izinyembezi uyayithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Bangiphakamise lama-sponsors, lama-promoters siyawadinga, sengani uNkulunkulu angangenela, konke kube kuhle. Mbathembise okuhle kakhulu, uNkulunkulu ababusise.
Ngilethemba likukholisile umculo kaEsmabena, umculo ozothileyo, umculo wezokholo. Kodwa ke singeke hlukani wathi sikhangele ezihamba phambi ebezihamba phambili njengoba isikhathi sethu singasavumi. Umsebenzi wokuhlenga abadilekelwe umgodi wenjiwa igolide oweRed Wing eManicaland ngolesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe. Njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo. Sokugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.